Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga eMthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamanje. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi zithi zizibonele inguquko eZimbabwe ikakhulu emgaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga eMthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamantshi wakobulawayo eTradegold Magistrate Court. UAnastasia Ndlovu wabesemthethwandaba usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhululiweyo ngomnumzana Brighton iThuthung Sibanda, umgcini wengcebo we-MRP, uThembisani Mfulongashi Mpofu, uMalwande Nyathi, uKhethani Nxeba lendoda Ndlovu, uNkosinathi Ncube, uMarshall Sibanda, uPetros Mkhize, loSehliselo Ndebele. Ababotshiweyo laba batshayiwe kabuhlungu libutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo lapho ababika betshaywe bahlukuluzwa kabuhlungu andubana basiwe eCentral Police Station lapho abasuke sebesiyalinda ukumiswa phambi komthethwandaba. Amabhakane abakade bewaphethe abelotshwe okunenyi okugoqela asifuni bumbulu thina, we are the cockroaches that survived your DDT. Ayakhala amathambo abakithi owababulalayo eBhalakwe lokunye okwehlukeneyo. Izibotshwa zithwaliwe zasiwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuyakusa lamuhla lapho abafike bahlolwa abatholanga kwelatshwa. Bathe bekhululwa bathathwa unkosikazi Jenny Williams wabasa eGarden House ukuthi baye kwelatshwa. Amagqwetha e-Abameli Lawyers for Human Rights abalisa uMaqhawe Mpofu, uBlessing Dube, loDumisani Dube benelise ukulwela ukukhululwa kwabo. UDube elinye lamagqwetha la ulandisa ngokubotshwa lokukhululwa kwamalunga e-MRP.
Ngemva kokubana sesibonisane lomtshutshisi ukuthi isikhathi abantu ababotshwe ngaso sesidlule 48 hours lokuthi babotshwe ngamasosha, babotshwe ngamapolisa lokuthi batshaywa bancitshwa i-medical attention, umtshutshisi uvumelane lathi ukuthi ngesekelo sombuso wesitsha esikhona awumelanga kube lidaba lokuthi bangena ikoti.
Abakade bebotshiwe uthi bebenelungelo lokutshengisela njalo sebeqalile ukulungisa amaphepha ukuba babotshiswe labo ababatshayayo kunye lomkhulu wamapholisa eCentral Police Station owapha ibutho imota ukuba ise izibotshwa enkambeni yamasosha.
In any event, bebengawonelanga muntu because isisekelo sombuso siyavumela abantu bedemonstrate bepetition lokho okungabathabisiyo bebekhulume ngakho bongelacala athi likhonithile. Balelungile. Actually, sesiqalisile ukulungisa amaphepha ukuthi sibophise amasosha nalawa abatshayele lo ofisa in charge weBulawayo Central Police Station. Wavumela ukuthi imoto yamapolisa kulo kuthi ihambe nabantu e-station ihamba nabe-press barracks. Lo munye undoda othiwa nguCharo Mpira laye wancedisana namasosha ukutshaya abantu abayi-interview.
Undodana Moyo osakhulayo webandla lezaphu usole kakhulu ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwalaba bantu.
kuyinto embi kakhulu ukubotshwa kwamajaha la nxa upresident uMnangagwa esithi ilizwi labantu lilizwi likamlimi bekumele alalele ilizwi lamajaha la. Amajaha la zintandane abasebenzi, abazali babo bafa kabalazithupha. Balelungelo lokubuza abazali babo, bafuna abazali babo, bacelanga lutho lwabo, abalwilayo bafuna abazali babo. Wabasangapha upresident kabalithi sivele siyabafuna. Kutshengisa ukuthi eZimbabwe kakula democracy. Amasotsha asethwalisini nzima abantu, into abayenzileyo ilihlazo kakhulu, itshengisela ukuthi lakhathesi lokhu bephusha into yegugurawundi.
Unkosikazi Jenny Williams laye ugcizelele kulokho okukhulunywe ngumoyo esithi ukubotshwa kwabo akukho emthethweni.
Abafana labo babothwe kuqala, babothwe nge-army kuphandle kwamalungelo wabo, kuphandle komthetho, basebehanjiswe e-central. Number two mistake, ilungelo lokutshengisela akulomuntu ongayephula ilungelo leyo. Balemvumo ukukhuluma intando yabo befaka iy'mbono zenu, especially ngaso kulo-president omutsha kumele bakhulume.
Unobhala jikelele we-ansa ekhokhelwa nguMoses Mzila Ndlovu, uMnumzana Nketha Dlamini Mangoye laye usisolile leso senzo.
Obviously yikwephulwa komthetho lesekelo selizwe, and ngendlela abakuphatha ngayo ithuthuva abalufakayo esigabeni sethu, kuyafana lokuthi umuntu ulayithe umlilo phakathi kwegusu, uzatshisa abantu, uzakutshisa nabo. Khanya ngani vela kula ma-charges, kabakhitshwe, kabawithdraw ama-charges, ngoba into yakhona nxa ukuthi zaba politically motivated ukuthi abafana babotshwe, akusoze kuncede in terms of lo muntu esithi khona i-unit elizweni azokuncede.
Abantu abadlula amakhulu amahlanu abasuka emabandleni ahlukeneyo abezokholo lenhlanganiso ezizimeleyo batshengisele lamhlanje e-Trade Gold Magistrate Court besola ukubotshwa kwamalunga e-MRP, bethi uhulumende obusayo kahlukananga lokamgabe, bethi ibutho lamapholisa abahlukane locuku kanye lokwephula amalungelo oluntu. Bakhuthaze uMongameli Mnangagwa ukuba akhuze izisebenzi zakhe, ikakhulu ibutho, ngoba selilokuhlukuluza uZulu, bethi okwenzakeleyo kungaphindi, njalo bazahlala betshengisela konke okuhluphayo ezweni kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Gold Magistrate Court, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu leKhrismusi eseziziphandela eGoli zithi zizibonele inguquko eZimbabwe, ikakhulu emgwaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Iningi lithi linethemba ngelakusasa yeZimbabwe nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa engagcwalisa izithembiso zakhe. Okuningi asikuzweni kuvusisizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo siya eBedbridge suphithizela ngezimota ngoba iningi lezizalwane zeZimbabwe elisebenzela kule South Africa enjiva seziphindele eMzansi ukuyasebenza. Iningi labo ebelidlula edolobheni leGwanda liveze ukujabula okukhulu ngokuba sekhaya ngesikhathi seKhisimusi, besithi okubajabulise kakhulu yibungahlukuluzwa ngamapholisa emgwaqweni wona asesaziwa ngokufumbathisa uZulu. uMnumzana Collins Phiri uthi abazange bahlukuluzwa ngamapholisa avimbe emgwaqweni, abehleze efune ukufumbathiswa sikhathi sonke njengalokho bekuvamile eminyakeni edlulileyo.
Ngiye ngaba lokujabula okukhulu ma ngibona ushintsho olwenzakele, njengoba umongameli wakudala uMgabe sekayehlile, so ngena omunye futhi umongameli. Ngiye ngabona ukuthi ama-roadblock awasafakwa, abantu abasathathelwa impahla e-border, nanokuthi ama-investors ayathembisa ukuthi wona abuya kulelo lizwe ukuthi bezofaka imali ukuthi bavuselele umnotho wezwe. Njalo ngiyakholwa futhi ukuthi in 5 to 10 years izwe lethu lizoshintsha futhi libuyele kuleso simo elalikiso qala sisasupplier amazwe angaphandle.
Omunye walaba bajabulele ukutshayela emgwaqweni nguMnumzana Simbarashe Nembaware, yena othi ubugwelegwele buzamele buphele nxa ilizwe leZimbabwe lizathuthuka.
Nxa sekoBulawayo abantu bebekhululekile, uza abantu bekhuluma ukuthi hawo umgabe lokhu ilizweleli kunje kunje abantu sebekhulekile ukukhuluma imbono yabo ngezepolitiko kwezomnotho akukabile lenguquko ekhanyayo kodwa ungani ukuyathembisa uhulumende lwa ukhulumayo ukuthi uthembise ukuthi ke uzaphungula inani lesebenzi yakhe uhulumende ama-civil servants esibone ngentela viki iphepha langesande lisithi sebegumule 3500 ama-green bomber sezakuthiwa ke abantu abadala abakupentsheni abasabhatali esibhedlela omama abazithwele abasabhatali iy'ngane ezincane asabhatali so singathi kuyathembisa
unkosazana Gugule Tyran Lovu uthi yena labana basegoli bazimisele ukuphenduka ekhaya xa kungavulwa amathuba emisebenzi kuleli ngoba besuke ngenxa yokubhidlika komnotho
into eyangibalekisayo yileyo ukuthi ngale ekhaya bengasekho ama-opportunity omsebenzi so vele ukuhlala bekungaseyona i-option bekungcono ukuthi siphume sozama kwamanye amazwe and South Africa yiyona bengathi nama-opportunities angcono. I-good opportunity ukuthi sizameni nathi njengabantu abasha ukuthi siphushe kuze kuvuleke la kuzovuya khona because already ama-investors ayabuyela eZimbabwe so ama-opportunities omsebenzi hayi ayavuleka asisekho isidingo sokuthi sihlale ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Shalom Dlovu laye uveze imbono yakhe ngalokho akubonileyo lapha eseZimbabwe.
UDisemba lo ngikhona lapha koBulawayo. Into nginanzelele kakhulu ukuthi akusela amapholisa emgwaqweni. Hayi labantu bebesithwalise nzima kakhulu nxa uvele ungena iborder nje. Uzofika koBulawayo kumbuya busukumiswa ngamapholisa amangaki. Ukhiphe izimali isikhathi sonke. Ukudla kungani kukhona sibili okuyabe kufunakala imali yakho. Because kwezinye izindawo ngani kuyadura njalo enye into engathi nginanzelele ukuthi abantu ngani bathole nzima ukuthi bathole izimali zabo ama-line lama-line emabhenki maybe uhulumende walapha nxa engazama ukuthi enze kube lula ukuthi abantu walapha bathole imali i-hard cash ngoba mbona ngani into engani iyashota but compared to last year hayi sokungcono kakhulu.
Kucatshangelwa ukuthi zidlula izigidi ezintathu izizalwane zeZimbabwe ezaphephela kule South Africa kuyadinga impilo engcono kulandela ukubhidlika komnotho nokwekhulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kwayengumongameli Robert Mugabe. Ngimu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo, yebo, yebo umsakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimelele umsakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omutsha olishukela njalo olenjabulo. Happy Happy New Year bafethu. Lingakhohlwa uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama lapho elithola ithuba lokubikelela isihlobo labangani lokusho elinqume ukwenza lumnyaka ukuguqula impilo zenu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uncome kakhulu uZulu wakwele Iran otshengisele namhlanje sithi abantu balelo lizwe sebeze bavula amehlo babona ukuthi umbuso wethu Iran ngochuku njalo ngokuncindezelo. Umkhokheli wele Iran ngakwelinye icele wethesa amazwi angentshonalanga mlandu wokutshotshozela labo abaphikisana lombuso wakhe ukuba batshengisele. ELeSouth Korea lithi selizinikele ukwenza inkulumo zokukhumisana umlotho lomakhelwane walelo lizwe eleNorth Korea ngodaba lwamalungiselelo emncintiswano wemidlalo ehlukeneyo yama-Olympics ezenzela kweleSouth Korea.
Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo ezitolo lokusilela kwemali emabhanga sokule mibuzo ethi kanti vele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzenelisa yini uqeda indubo ezihlasele ilizwe. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wayehlala engothi ukukhwezwa kwentengo lokusilela kwempahla ezitolo kubangelwa yilabo abafuna ukumgenqula okuthiwa yi-regime change ngesilungu. Kodwa osekumangalise abanye ngalesi sikhathi ikuthi uhulumende kamnangagwa ubeyamukelwe ngezandla zombili ngabamazwe angentshonalanga. Kodwa wona umnotho uqhubeka usiya nganxele. Wayengumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, umnumzana George Nkiwane uthi intengo yezitolo iqhubeka ilokhu iqansa njalo le mali emabhanga ayitholakali lula.
Imali ayikatholakali baba, ayikafihlimo bakini. Imali kumhlupa amabhenki ayikafihlimo $50 a week, amanye nawo $50 a week. Amabhenki $100 a week. So imali ayikatholakali. Ifuweli khona abasesiya kukhadithi, amanye amasesisteni, bekhala ngokuthi ngani ungafuna ukuthi wayiphi bathi hano, internet ayisebenzi.
Abanye sebesenza ukuhlala besemizileni yamabhanga ingxenye yempilo yabo. Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi amazwe awentshonalanga akhanya esebophe izamba esamelele impumela yokhetho oluzenziwa njengendlela yokubona ukuthi kungathathwa nyathelo bani kudaba lokuphathisa iZimbabwe.
Sengisa lokhu okukhulunywa ngabaningi abakhangela phambili abazinyathi njengoba ndibele sithi inyathi kuzwa kwabaphambili. Kukhona abakhangela phambili babona ukuthi into ongaziyenze ayisoze isize. Kukhona omunye wakwathi yena ungathi ungaphansi kwesihlahla se-orange idobhe ipintishi ungacabanga ukuthi lipintishi elisizeleyo lelo orange. So kukhona okufuze kwenzakale, hhayi ukuthi kutshintshe ifesi yomuntu ukuthi kube nokutshintsha kwezinto ongathi isilunga ama-principles awe-economy awentengo awebhalu yemali le-availability yemali. So lokhu is not wish, so ukuthi siyakufisa kuphela, yinto okufuze khuthana kuhlanganiswe kuthunganiswe lokhuyana kuthunganiswe lalokhuyana bese kuzala lokhuyana. So ngeke utweni uza kuba lekanda kungazange kube lekhude. Imali eZimbabwe ayikho, abantu abathengayo izinto abazithengayo bazithenga kanzima ngokudula. Ngeke ucabangeleke kumbe ufise ukuthi bathi bebona bese bebuyabephonga ukuthengisa nje kalula. So ngama-principles e-economics asesebenza against ihulumende kamnangagwa. And uza kubona ukuthi noba kwaba le excitement mali yokuqala i-meeting lana eyenzwa ngobidi labodewa lalo uChamisa yavusa amehlo awe-west ukuthi ithi yona really senze into right lapha, ithi-ke sibone senzele okuthiwa yi-wait and see.
Abanezihlobo labangane kwele South Africa sebephila ngokuthunyelwa imali lempahla ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo zeZimbabwe. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu uthi abanengi bathumeze impahla eZimbabwe ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo kulona leli ikhefu lekhisimusi.
Ukudla sinika kulaba abasiphathele ukudla, laba abasiphathele impahla zemazi yekhaya esibathi ngomalayithalakala. Khona nje bayadula kathesi njengoba isikhathi sekhrisimusi laba bathi isikhathi sokudla soleso. Uyathenga impahla ye-2000 la kuthathe 2000 ngalo, kodwa sina option esingathi yenze. Kuyathena langaphakathi kwesikhathi somnyaka, uma kuphakathi komnyaka abaduli kangaka. Manje kathesi akukhulumeki labo ngathi yakhala abazwe bethi hayi yekela ngoba vele bakwazi ukuthi babhizi njalo bathi bona isikhathi sawuthi labo bakwazi ukudla khonapho. So kunzima lakithi ngakodwa kunapela esingathiyenze, sothenga sosacrifice ngoba isikhathi sakhona uthenge khonokho ngendlela othenge ngalo ubhadele ngaleyo imali futhi khona ngalo ngokuthi uthi mina ma wena uthenge 2000 eshop mina kangeni kuphela othenge ngayo mina ngilendlela yami lami engithatha ngayo, so ubhadala leyo mali akunaplani kodwa impahla hayi abantu bathengile bathumelile ekhaya.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe leZimbabwe livuliwe amasango okwenza ibhizimusi yikho ekhangelele ukuthi kuza kuba ngcono. Kodwa amazwe omanyano we-European Union kunye lelemelika elokhu emadolonzima ekuphathiseni uhulumende wakhe.
Izakhamizi zesiqinti semangwe ePlumtree zithi imithelo eziyibhadaliswa ngukansila iningi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bathi imithelo kakansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamatshumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina othi bemangwe ngendlela esithuthwe yi-council. Ngemva kwenyanga ezintathu esitolo babe befuna $90 yomthengi. Uyimpahla every 3 months $90 sekusikhanyiwe sithengisa inkomo every 3 months siyathengisa inkomo kwaze kuthi ubhadale umthelo wesitolo ngoba isitolo zethu abantu abakhona bana abalalutho abantu abangumahovet abaholayo lamanesi lamatitsha abasabuyile imali sebeswipa khona legrosari yabayeekusiyathiasingalamali.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledalele ephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Sesaba ukukhuluma ngenxa yakahulumende kamgabe ngayathi wakhuluma awuzisawuthizalatwa ngabantu ebusuku. Khathesi siyakhuluma ngoba sifuna loye ngani ekethi sizithi ukuthi a-a u-MP ngamlanda laye MP into le iyasikhama asisakwazi ukubona ukuthengisa ukuthi kuvukuthenga ibhayisikili lodwa asisakwazi into le iyasikhama sicela umthelo ibuyele lapha yayikhona uma sasithelela kanye sikururali lapho kungala abantu abaholayo
hayi amanzi abandayo
kumele ukuthi sithele kanye ngomnyaka hayi kona ka-4 ngomnyaka $90,000 umbalulayo akula asike ngoswayipa asilani ungaswayipela bani akula. Mina ngithabe kakhulu ukuhlangana lomphristi 27 ngoba abengingakwazi ukuthi ngaya ngaphi ngathi abe-27 nxa libali number sicela libale kanye nakancane kwaze ukuthi sizibambe inumber lezyani uze sikhulumisane. Bengizathaba kakhulu mina ukuthi bokuphela belifonela limbuzo ukuthi kuhamba njani lapha kuhamba njani.
Evumelana loSikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathe ngezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthi ngangikho cash bankona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe koBulawayo lapho siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipa kanye iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinyisikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngathi kuya kufuna imali. Imali yaBulawayo yabisekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe iCocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyicash. Ngoba esikhathini eziningi futhi sicaza into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababe seGoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona gcina sebe sizijahile ukuthi sibe lawo.
isakhamuzi esixoxe le-Studio 7, unkosikazi Sarah Kupe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla izihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine, njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree yethawuni kumbe koBulawayo, lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuya kufuna imali, imali uyabulaya yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayiphe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo baya befuna imali iyi-cash. Ngoba esikhathini eziningi futhi sicela sithole into esabe sizifuna ziyasiphuzisa, sesize sithungezelwa ngabantu ababe seGoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sabe sizijahile ukuthi sibe lapho.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebelentengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezehlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi likhathazeke kakhulu ngokwenzakala kweleVenezuela lapho kulabantu abakhahlanyezwa khona nguhulumende kamongameli Nicolas Maduro. Lokhu kugoqela ukwehluleka kwahulumende welizwe leli ukunika uzulu ukudla lemidi efunakalayo lokunye okufaneleyo. Imbiko ethulwe yimisakazo lamaphephandaba atshiyeneyo iveza ukuthi abantu babhekane njalo lokugudeka komnotho okwesabekayo. Imuli eziningi azilakudla okweneleyo, labantwana abaningi bafa bebelethwa. Lokhu yikho sokwenze ukuthi kube labantwana asebesuka ezindlini zangakibo bayehlala emigoqweni lapho abazibhandela khona impilo. Kwenzakala lokhu loba ilizwe leVenezuela lisaziwa ukuthi yilo elilamafutha embiwa phansi okwedlula wonke amazwe emhlabeni jikelele. Kukhanya engani inzuzo yamafutha la itholwa kuphela ngabakuhulumende kaMaduro labangani babo. Uphenyo olwenziwe ngomnyaka ka-2016 lwaveza ukuthi phakathi kwemizi elitshumi eyisitshiyagalolunye ilabantu abathi ngabala kudla okweneleyo. UHeathen Ward isikhulumele sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukunceda ilizwe leVenezuela. Uthi kusobala ukuthi ilizwe leVenezuela kalifuni ukuncedwa ngamazwe anjengeMelika lamanye afanayo. UNwethi uthi izijezo zenoto ezafakelwa abanye abantu kweleVenezuela kazivimbi ilizwe leMelika ukuthi linike uzulu kulelo lizwe uncedo olutshiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amalunga eMthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidaleli kamantshi wakoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezethekelele ekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindele eGoli zithi zizibonele inguquko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.